Endabeni zethu lamhlanje lilo Kip Stube. Izulu lesikhukhula elineko obulawayo selitshiye abantu abangamakhulu amabili bengela ndawo yokuhlala. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Exiles Forum ithi ukhetho oluzakwenziwa eZimbabwe ngomnyaka ka-2018 kungenzeka ukuthi lube lodlakela olumangalisayo. Kulamankampani asevalele ikhefu leKhisimusi okhanya engani kawasoze avulwe ngomnyaka ozayo. Sizakhuluma loZulu ngekhefu leKhisimusi. Uhlelo lwe-Live Talk lamhla kuhlelo lwabasakhulayo olwe-The Connection sixoxa ngembiko ethi kulabantwana akade bekuzifundo zesigaba sika-Grade 7 abayekele isikolo ngenxa yokuba lezisu. Lithini ngalokhu Zulukandaba? Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngaphasi 7 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 6065 15460 laku 13860 kilo shortwave. Sitholakala njalo ku WhatsApp la ku Facebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele.